Endabeni zethu lamhlanje. UZulu welemelika uyavota lamhlanje ekhetha umongameli omutsha phakathi kukankosikazi Hillary Clinton owebandla lama-Democrats lomnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans. Phezu kwalokho okuphuma endaweni ezehlukeneyo zokuvotela lamhlanje, sizolethulela njalo imbali yempilo yababili laba kuhlelo lwethu lwezindaba. Idolobho lakoBulawayo selengeze isikhathi sokuvala amanzi kulandela ukudabuka kwempompi ethwala amanzi isuka edamu leMtshabezi, okubangele ukwehla kwesilinganiso samanzi aphiwa idolobho. Izithandani zeZimbabwe ezihlala eJohannesburg kwele South Africa ezedlula ichumi ziqhube umtshato langalinye ndawo yinye njalo sikhathi sinye ebandleni leSabatha eleRivonia Seventh Day Adventist Church eJohannesburg ngempela viki. Kulive Talk lamuhla sixoxa ngokhetho lokudinga umongameli omutsha welemelika oluqhutshwa lamhlanje, abantu bekhetha phakathi kukankosikazi Hillary Clinton owama-Democrats lomnumzana Donald Trump owama-Republicans. Lithini ngalokho? Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8:30 ntambama kumagagasi athi 9:09 AM 4930-6065 kilohertz kushort wave. Sitholakala njalo ekhasini lethu le Facebook VOA Ndebele la ku WhatsApp.